boqa impilo zabantu lo mhlaba unesimpilo khona abantu abathatha impilo zabantu lo mhlaba unezimpilo zabo khona abantu abaphoqa impilo zabantu sibonga kusile sibonga kusile wakhuluma sewushiye umndeni wakho sibonga kusile sibonga kusile wakhuluma sewashiya abantu bakho sibonga kusile sibonga kusile wakhuluma ngeke ulibone kusasa Columbus.